Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mogela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 8 kumbimbitho 2022 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje eZimbabwe namuhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa abesifazana emhlabeni jikelele olwe International Women's Day. Bekunyakazela endaweni ezijiyeneyo namuhla ikakhulu emadolobheni abantu besehluleka ukuthola izimota zokuhambisa ngoba inkampani yezuko isilela ngamafutha epetulo ledizili. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele kwele Kenya namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili oweZimbabwe Kenya Joint Permanent Commission on Cooperation. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. eZimbabwe namuhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazana olwe International Women's Day. Kuphume inkuthazo yokuthi abesifazana batholiswe amathuba okuba zinkokheli kanye lendlela zokumelana lobunzima obudalwa yikuguquka komkhathi i-climate change ngoba kuyibo ababhekane lobunzima obuphindiweyo. Kubika uMavis Gama.
Abesifazana benhlangothi ezijiyeneyo zempilo babuthene bethakazelela International Women's Day emkhosini owenzelwe eHarare Gardens esigodlweni lapho abenhlanganiso zabesifazana ezehlukeneyo zibe zile ndawo zokubukisa umsebenzi eziwenzayo. Isiphathamandla senhlanganiso yamagqwetha eYellow Society of Zimbabwe unkosikazi Tedzai Gideon Mlambo obekustanda sabo lapho abekade bebukisa khona ulandisa kabanzi ngalokho.
Uqakathekile kithi eLaw Society ngoba amalungelo abomama kithi amalungelo aqakatheke kakhulu. Silapha sihlanganela abanye yithi esabuya nomqondo wokuthi sibuthane. Sabuthana saba ngama-organizing afana 16 ahlanganisela ama-organizing athiyeneyo ayenza ngokwabomama ngoba sibona ukuthi amalungelo abomama aqakathekile lawo. Sisanomumango omkhulu wokuthi sihambe sisilwisane lento le ethiwa i-gender-based violence.
Wengeza ethi enye indikimba abangayo njengehlanganiso ye-LSZ ngethi break the bias.
Sicho, izinto esivele sizikholelwa kizo kusukela kudala ukuthi omama abalamandla, amandla ngabo baba kuphela, ukuthi omama abalamalungelo. So siyala namhla sithi hayi asishiyene lemqondo yakudala. So we are breaking the bias.
Unkosikazi Lindani Dube ophatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu uthi luqakathekile kakhulu lolu suku lokunanza imisebenzi yabesifazane lamantombazane.
Sibona lathi abantu abafazi sisengabantu abaqakathekileyo kakhulu. Yikho lathi sifuna ukuthi silukhankasele lolu suku ngoba umuntu ongumfazi sebonakala kungaze kube kusesikolo, lathi sesihambe ezikolo kukanti ke ngasemuva kwakungaqakathekisa umntwana oyinkazana. Wayephelele endleleni kuthi imali siphelile kodwa umntwana ongumfana ingaswelakali. Noma kuma-elections kumele ukuthi nxa sikhetha abakhokheleli bethu kumele kukhangelwe ukuthi i-50-50 leyo iyaqakathekiswa yini.
Emazwini akhe afundwe ngunkosikazi Jennifer Mhlanga, umsekeli wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi emele unkosikazi Sthembiso Nyoni, utshele uZulu ukuba uhulumende uyakunanzelela ukuba abayisifazane lamantombazana ikakhulu emaphandleni kuyibo ababhekane lobunzima ngokuguquka komkhathi njengoba kuyibo abathembele kakhulu kokutholakala kumvelo. Usaphethe isikhundla sokuba ngummeli wenhlanganiso uhulumende uthi umbimbitho yinyanga ayibeke eceleni ukuba kuqhutshwe inhlelo ezijiyeneyo ukunanza imisebenzi yabesifazane lamantombazane. Kungakho ethethele lithuba ukuphawula ngokusemthethweni lolu suku oluqakathekisa abesifazane. Olamhla umkhosi ungenwe ngabasekeli babaphathi ntambo bengatsha ezijiyeneyo, iziphathamandla engatsheni lezi abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ogoqela ezokholo kanye laye uZulu yena obelibaziswa ngabeqembu lamapholisa lezomculo ipolice band. Ngimele iStudio 7 niseHarare ningumevis Gama.
Siloku sikudaba lunye kobulawayo inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana zinanzele lilanga ngomkhankaso wokukhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi alandele isisekelo sombuso welizwe esigabeni sokulinganiswa kwamathuba ukuze abesifazana bengavalelwa phandle ezikhundleni zobukhokheli. Kubika ubatabile Masuku.
Enye yalezi nhlanganiso iWomen's Institute for Leadership Development ithi injongo yomkhankaso lo ikukhuthaza abesifazane ukuba baqunge isibindi bancintise ezikhundleni zobukhokheli kukhetho lomnyaka ozayo luka 2023. Unkosikazi Duduzile Mathema owe Wild uchasisa kabanzi ngomkhankaso wabo lo.
Kumnyaka ka 2022 iWomen's Institute for Leadership Development ithe yahlanganelana lomhlaba wonke jikelele ekunanzeni usuku lwabesifazane ngokuthi iqale uhlelo lwe Get the Balance Right campaign. Lo mkhankaso usebenza ukukhuthaza omama ukuthi bazithole bephatheka labo kwezombangazwe. Njenge Wild sikhangelele ukuthi amabandla awezombusazwe ananze ukuthi labo abangena ekhethweni bakwenza ngendlela ephakamisa omama enanza ukulingana kwamathuba ngobulili.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhansila wabobulawayo uthi kubalulekile ukuthi abesifazane bafundiswe ngokuguquka komumo womkhathi.
Singabomama siqakathekisa abakhokhelayo ukubana sikhangele ukuthi impilo zabomama sikhangele kakhulu lomkhathi lo othintshayo esithi climate change, ngoba yithi esilimala kakhulu esiba sengozini sikhangele ukuthi umkhathi uba lama disasters anjengabo cyclone Idai labo lezinto esikhangelele ukuthi suka zingenele ilizwe. Ngakho kuqakathekile ukuthi omama labantombazana labantwana nje jikelele bakhangelelwe ukuthi bayafundiswa ngakho babekwazi ngoba ibaba basengozini enkulu.
Unkosikazi Trishin Leah umhlali wakobulawayo uthi sekufanele umphakathi wamukele ukuba wesifazane ulakho ukuba yinkokheli engcono kulo wesilisa.
Ilanga labo esifazane liqakathekile kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi lokho esisalele emuva thina omama. Umphakathi lokho ukholwa ukuthi inkokheli eqotho ngowesilisa, kukanti njengalokho okuthiwa yi-theme yalonyaka kuqakathekile ukuthi sibonwe ngelihlo linye labesilisa. Njalo lokhu sekungathuthukisa ikusasa yethu ngoba ungananzelela vele umuntu ongumama uhambela phezulu, uhambela phambili. Njalo silakho ukuthi senze umsebenzi ongcono ukodlulwa owesilisa.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council ithakazelele ilanga labomama lanamhla ngokupha zonke indlela zokuhlela kuhle imuli kanye lemfundiso ephathelane lezimacansini kungelambadalo. Abesifazane bathole inhlelo lezi Elista House Clinic kanye leklinika yabo esesibhedlela sempilo. Umphathi ntambo wendaba zabesifazane lentuthuko kwamabhizimusi lamancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni uthe ekhuluma lentatheli ndaba izolo eHarare uthe abesifazane yibo abasebenza kakhulu ezimulini ngezikhathi lapho kube lenguquko yomkhathi engabe idale ukuba kube lendlala. Ngalokhu abesifazana bagcina beswela ithuba lokuzithuthukisa kumfundo kumbe ekuphathekeni kwentuthuko yomnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingobathabi nemasuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele kwele Kenya namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili oweZimbabwe Kenya Joint Permanent Commission on Cooperation. Umphathi ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatheli zindaba ukuthi umhlangano lo ngowensuku ezintathu njalo ujonge ukuqinisa ubudlelwano kunhlangothi ezitshiyeneyo ezigoqela ezokuthengiselana. Kusenjalo uMnangagwa usekhethe uMnumzana Nelson Musonziwa ukuthi aphathe isikhundla sikamtshutshisi omkhulu uprosecutor general kulandela ukuthiya umsebenzi kukaMnumzana Kumbira iwodzi yena obikwa engezwa kuhle. Bekunyakazela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla ikakhulu emadolobheni abantu besehluleka ukuthola izimota zokuhambisa ngoba inkampani yeZupco isilela ngamafutha epetulo ledizili. Lenkampani ithi yehluleke ukuthola amafutha ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa ithi uZulu akumelanga ikhathazeke ngoba iphakathi kokulungisisa lolu daba. IZupco okuyinkampani kahulumende iyo yodwa evunyelwa ukuthwala abantu ikakhulu emadolobheni kulandela ukuvalwa kwemijova. Amakhombi avunyelwa ukusebenza yilawo aqhuba umsebenzi ephansi kwalenkampani kuphela. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association uMnumzana Thembelani Dube uthi udubo olubhekane leZupco lolu luveza sobala isidingo sokuthi uhulumende avumele imichova ukubuyela emsebenzini njalo isebenze izimele.
Uhlupho lokusilela kwamafutha kwenkampani kaZupco luhlelwa kukhanya ebuseni bekulendwendwe ezinde abantu beswela izimota zokuthi bahambe edolobheni besiya emsebenzini etshiyetshiyeneyo ezindaweni ezitshiyetshiyeneyo. Khonoko ke kuvele kwaveza ukuthi uhlupho lwemonopoli esihlala sikhuluma ngalo lubangelani ngenxa yokuthi uZupco yena uwehlulekile ukuthi athole amafutha kumadepo akhe ngesikhathi esifaneleyo ngoba siyakwazi ukuthi uZupco uthela egalajini eliyabe liphakathi kocingo lwakhe. Kodwa amanye amagalaji abe la ifuel kodwa ngenxa yokuthi bona kumele bathele lapho kumele bathele khona ezindaweni zabo kubangele lolo dubo ke indwendwe nasezisiba zinenge. Kodwa ke izimoto ezincane lezi ezabe siyakibona uveve kibonkulumane la kwezinye indawo bezigijima zithwala abantu okutshengisela ukuthi amagalaji amanye ala ifuel. Khonokhana ke kusitshengisa sobala ukuthi imonopoli esihlala sikhuluma ngayo ibangelani. Imonopoli yikuthi ikhampani ethile ibe yiyo yodwa evunyelwe ukuthi yenze umsebenzi othile. Khonokhana ke sokusivezele sobala ukuthi uZupco kungaswelakala amafutha okuhambisa abantu bahlangana lohlupho olunjengalolu abahlangane nalo namhlanje.
Ukusilela kwezimota ezithwala abantu ngenxa yokuvalwa kwamakhombi nguhulumende kunjani kulezi nsuku?
Udubo lokusilela kwezimoto ezinye ngaphandle kukaZupco lokulusiyalo siyaphambili qhubekela phambili. Amapholisa akafuni kubona lapho kudlule khona lezi zimoto ezincane la makhombi la ayivele esebenza. Okubangela ukuthi kugcine sokugijinyiswana sokuyigundwane lekati kungavele kubonakala ukuthi izimoto lezi ezinye sezithwala abantu zibasa ezindaweni ezitsheneyo. Ama-roadblock akhona ayesabeka idolobho lonke kabafuni ukuthi babone izimoto lezi ezincane ama-underfit kumbe amakhombi lawa ombayiwa labo City Transit leminyi imchova as long bengekho under ibhana kaZupho kabafuni la kuyibona emgwaqweni khona khona ke kubangela ukuthi nxa sokuthe kwaba lo dubo olunyawo namhlanje lolo lokuthi uZupho kabonakala emgwaqweni nxa kuselwa kwamafutha abantu basuka bathwala nzima kakhulu kungayisiki ukuthi amagaraji wonke kawala mafutha ngenxa yokuthi uZupho yena nguye egaraji lakhe ongazange athola amafutha ngesikhathi esifaneleyo kusokubangela ukuthi abantu ke bagcine nxa sebethe bathola izimoto ezingabahambisa ezinye sezibacharge imali eziphezulu kakhulu bagcine bephuzile ukufika emsebenzini abanye sebethwala nzima ukufika ezikolo abantwana besikolo khona kana ke uduvo olubangelwa yimonopoli esihlala sixoxa ngayo ukuthi kayiqondanga ngenxa yokuthi namhlanje uZupho uwehlelwe luhlupho lokuthi amafutha asilela sokusitsho ukuthi wonke umuntu sokumele azwe ubuhlungu obuzwe nguZupho yiyo ke imonopoli lobuyo bayo esihlala sikhuluma ngayo
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Aya esanda amathuba okuthi izigaba zeMatabeleland zizalahlekelwa izihlalo edale lePhalamende ngenxa yenani eliphansi labantu ababhalisele ukuvota. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi lanxa isimise uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu ezabelweni olwemobile voter registration okwamanje kumele labo abalokhe bengakabhalisi baye kwenza lokhu emahofisini ayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abezeki bathi uma abantu bengaqhubekela phambili bengayibhalisela ukuvota indawo ezithile zeMandebeleni zilakho ukuginywa ngemva kohlelo lokudala izigaba ezintsha olwe delimitation njengoba isilungiselela ukusungula uhlelo lokubala abantu olwe census ngenyanga ezayo ngemva kwalokho basebebumba izigaba ezintsha zokuvota ama constituencies umqondisi wezekhi kobulawayo umnumzana Innocent Ncube ukhuthaza uZulu ukuthi aye emahofisini abo elizweni jikelele ukuyabhalisela ukuvota
esikumeleyo iblitz ukuya phansi kodwa emahofisini sivulile ilizwe lonke 63 districts and the 10 provinces kuvuliwe kuyabhaliswa from Monday to Friday 8 AM usecha u4 kuyabe kubhaliswa abantu asimanga ukubhalisa ngoba umthetho esiwusebenzisayo uthi khona i-voter registration is continuous.
Nkosikazi Janet Moyo ngomunye wabancintisa emele iZanu PF ku-Ward 21 kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhlaka-26 Mbimbitho.
Hayi, mina uhlelo lokukhankasela esigabeni sami lu-right sibili kuyahambeka kuyasebenzeka labantu siyabatshela kuthi ukuthi hayi bo bantu lingali okuqakathekileyo kuyarejista ukuvota ukuze nxa ufuna ongakufuniyo inkalakatho okuqakathekileyo It's for you to go and vote.
Umnumzana ucacaphulu omele i-CCC uncintisa isikhundla sokumela inkulumane kobulawayo edale lePhalamende.
Ubunzima wenu, ukukampena konke vele kakudlula. Kunzima. Ngoba abantu angeke ubathathe for granted. Ivoti labo angeke ubathathe for granted. Kumele ulicele. So siyacela. Sicela nathi njengabantu sibabonisa esiweni sikwenze.
Umnumzana David Ndlovu oncintisa lophulu emele iZanu PF enkulumane yena ukhuthaza abatsha ikakhulu ukuthi babhalisele ukuvota.
Silokhu sikhathazeka ngakho ikakhulu ontanga abayibo esibakhangele ukuthi bazaphatha ilizwe lakusasa ababuyi uzobhalisa besifisa ukuthi babhalise ukuze bavikele i-constituency yabo ikakhulu kobulawayo yonke nje
umsekeli wesikhulumi se-CCC umnumzana Ostalo Siziba uchasisa ngokwenzakala ebandleni lakhe uhlelo lokubhalisela ukuvota
umkankaso ka-2020 uhamba kuhle kanti esikhangelele ukuthi sisukumise umkankaso oka-2023 ukuthi abantu berejise ukuvota ngoba yinto eqathi ke ukuthi le nto zonke ukuthi bantu bakithi msakazomuhle asambeni berejisa ukuvota
amandla ezombusazwe aphakathi komkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bayabhalisela ukuvota loba nje bebhekane lenkinga ezithile. Ibandla elibusayo lezanu PF lona lithi kusiyafika umnyaka ka-2023 bakhangelele ukuba labantu abayizigidi ezinhlanu babe sebebhalisele ukuvota. Izeki ithi kobulawayo kuphela inyanga edlule kube labantu abadlula izigidi ezine 4219 ababhalisele ukuvota okulinani eliphansi kakhulu. Kuthi emathebheleleni South izigaba ezine kwezilishumi lantathu yizo ezenelise ukubhalisa inani elizakwenza zingaginywa kumbe zibanjaniswe lezinye iziqinti. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhangela imizamo yokuhuga abasakhulayo ukuthi bayebhalisela ukuvota kukhetho luka-2023. Umphathi ntambo obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa namuhla uthe uhulumende uzaqinisa inhlelo zakhe zokuthelezela ukwenzela ukuthi abalimi bethole isivuno esithexaxa. Ngakwelinye icele abalimi bathi ukudla kuzasilela elizweni lonyaka ngenxa yokungani kuhle kwezulu, njalo bathi lanxa lingaze line khathesi alisoze livuselele zonke izilimo esezivunile. Kubika uStandekile Mhlanga.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano labaphathi ntambo bakahulumende eHarare namuhla, unkosikazi Motswangwa wengeze wathi uhulumende uzaphathisa labalima engqoloyi. Kodwa ingcwethi ecubungula ezokulima umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi lokhu akusoze kusize abalimi makhaza.
Udubo lukahulumende wakithi wande ngomlomo njengepintshisi, kaphuzi ukukhuluma nje lezinto ezingasebenziyo. Nabo abalimi athi uzabancedisa bakuthelezela kuqala, uyabancedisa ngaliphi nxa amanzi akhona ukuthelezela kwezinye indawo evele emalutshwane? Manje ke kubi kakhulu ngoba umnyaka ozayo ngokhetho asikezwa. Ngoba nxa sokuyiwa ekhethweni ngiyakutshela kuphuma lako konke kukhuluma inkulumo ezimnandi eziqumbaqumba indlebe, kodwa iqinisweni kuyabe kuzikhanyela ukuthi kakulalula. Abalimi makhaza kumele bazibonele, kumele bazibonele sibili, ngoba uhulumende ayikwe indlela abanceda ngayo. Uzaqhubeka ke ebongubakhangeza konke okuncinyane, njalo engabakhangezeli ukuthi bakhangezele ukuthi basuthe, hayi kwenzela ukuthi agcine igama abe sejibili kathi khangelani mina alilamba kula muntu ozakufa. Usekwakukhuluma omunye wakho uhulumende kona lokhu ukuthi ngomnyaka ozayo kakho umuntu ozabulawa yindlala. Indlala abantu babulala ukusa kwamalanga la, le mbiko ekhutshwa zingatsha mhlawumbe ze-United Nations lingatsha lezi zizimele zodwa bayatsho ukubana indlala ibhokile. Abantu kumele bazame imizamo yokuthi bazisize ukovuka uzenzele kuleli lizwe okahulumende ngamaphupho nje.
Umnumzana Zintimkandla uchasisa ngesimo esisemasimini.
Emasimini Sithandekile labalaleli, hhayi kwehlisisa izinyembezi, sengangafika kogodlwayo ngeviki eliphelileyo, ngaba sematshitshini ngapha kwelikamasuku ngaya enqameni womathema, ngakhangela ngadlula langapha ngokuya esigodini emzingwane, hhayi akulalo. Abantu bebelimile, bebelime kakhulu, ngabona belandela khona ukuthi kwakuthiwe izulu lizaba liningi, kodwa osekusemasimini hhayi akusathembisi. Uthi gqagqa nje lapha lalapho ungathi kungoseseluhlazanyana, kodwa-ke hhayi ngobana amabele amaningi kakhulu njengomumbu, ilanga livuleke usubhaceka, kutho ukuthi nxa usufike kulelo banga vele lingaze kune likazamculo kawusancediseki. So ngamahlanga nje, hhayi emasimini kubi. Into emalisayo nje into engathi ingcono zinkomo izifuyo nxa uzikhangele emadlelweni, zisesengcono hhayi zisagcwele. Kodwa-ke emasimini kuvele nje abayinxele ukuchinisa nje vele azange bachinise, ngoba nikhaba belilihle belimi labantu ilanga lavuleka akulalutho.
Umlimisi njalo isiphathamandla senhlanganiso ebona ngezokulima eGreen Africa Technologies, umnumzana Angleston Sivanda uthi ukungani kwezulu kungawubhidliza ngamandla umnotho welizwe.
Nxa izulu lingananga kutsho ukuthi imali ekade zibhajethiwe kuluhlu lwesikhwama selizwe sezisuswa zihambise kwi-emergency leyo eyokuswelakala kokudla. Futhi kwenza ukuthi ilizwe lingaqhubekeli phambili. Kwenza ukuthi lama-sustainable development goals lawa awasoze enzakale nxa kube le ndlala. Ngoba ukuqeda goal number one ukuqeda indlala akasoze aneliseke ukuthi afinyelele. So kuyaphambanisa kakhulu ukuthuthuka komnotho. Kanti njalo singakhohlwa ukuthi umnotho esikhuluma ngawo eZimbabwe sikhuluma ngomnotho ovele abantu bephila below ekuthiwa yi-poverty datum line. Bevele abantu behola imali ezinganeliyo. Kube njalo bese kuphinda kusweleka ukudla abantu bangasavunanga emasimini. Kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu.
Asizweni umnumzana Sibanda ixwayisa abalimi ngezinye izilimo abangazilima.
Zikhona izilimo ezazivele zilinywa ezinjengamabele, onyawuthi, izilimo ezincane ama small grain yizo ezasezatholakala ukuthi ziyanelisa ukuthi zincede abantu babe lokunye abangakubamba kumbe abangaphila ngakho ngesikhathi sobunzima. Ngabe uhulumende uyaqhubekisela phambili inhlelo zakhe zokwakha amadamu lezokwemba imigodi yamanzi ukwenzela ukuthi amanzi atholakale kuzigaba zonke. Kungaba lamanzi kuzigaba zonke abantu bazanelisa ukuthi balime bethelezela babe njenge-Israyeli okunganikhona izulu kodwa Israyeli iyalima ithengise. Bese kusithi kunjalo ke kube zikhona lezilimo ezidingakalayo ngaphandle kwamanye amazwe. Nxa abantu belamanzi thina njengekampani siqhuba amagranadilla, kukhona njalo okunye okuthiwa ogarlic lento ezinjalo abantu abangazilima benze imali bese bethenga ke umumbu mbele impuphu kwamanye amazwe. So yindlela futhi esingenza ukuthi ilizwe lakithi li-survive ebunzimeni ngoba ukulima umumbu akusiniki inzuzo eyangaphi. Kanti njalo umumbu uyaphambaniseka nxa kuthe kwaba le-drought enjengayonali.
Umphathintambo obona ngezokulima umnumzana Anxious Masuka usanda ukugcizelela ukuthi uhulumende uzakwakha amanye njalo amadamu azaphathisa kunhlelo zokuthelezela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 khonapha e-Washington DC, yimi uSithandekile Mhlanga.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Siziphethe ngebezihamba phambili. LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lwe-International Women's Day. Bekunyakazela endaweni ezitshiyeneyo namuhla ikakhulu emadolobheni abantu besehluleka ukuthola izimota zokuhambisa ngoba inkampani yeZupco isilela ngamafutha epetulo ledizili. Umongameli Mnangagwa wethekelele kwele Kenya namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili oweZimbabwe Kenya Joint Permanent Commission on Cooperation. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni ngo-half past six. Asibeni sonke kweza kusihlwa kusasa ngo-half past seven. Na yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.